sibele ubudlelwano obungaphandle kwabomakhelwane bethu, sibele ubudlelwano namazwe angaphandle. Ngezikhathi eziningi esesidilize ubudlelwano bawo, sikhetha ukuba lobudlelwano lamazwe angalaqiniso ezikhathini eziningi, amazwe angami kuhle in terms of ama-human rights violations, lezinto ezinjalo. So siyafisa ukuthi ngaya njengelizwe siyangena enhlelweni ezinjalo nobudlelwano obunjalo.
Kulabanye abathi ukungena ku-United Nations Security Council kwele Zimbabwe kungeke kwenzakale ngoba ele Zimbabwe liphula ilungelo loluntu. Kambe ungathi ngakhona
phula ilungelo loluntu ezikhathini eziningi. Mina njenge-opposition member ngiyakutsho lokho ngoba ngisengingaku-experiensa kakhulu. And kunjalo nje asifuni uku-addressa singathi the elephant in the room in terms of ama-human rights violations. Kungasiyavumelana ukuthi kunalapho esiphambanisana khona, sikhulumisane njengabantu, silungisisane. And all the time kungafika indaba zokhetho eZimbabwe, yikho lapha okungathi ubhovo lwakhona luvuka kakhulu, abantu batshaywe, balinyazwe, bengafuni ukuthi amalungelo abo okukhetha, ngabe umlungu ledala lephalamende, ungabe ungukhansila, ungabe ngumthungameli welizwe, kungani asifuni ukuthi abantu bazikhethele ngendlela abafuna ukukhetha ngayo. Izikhathi eziningi siyafisa ukuthi ngabantu ukuthi lisingilizwe, siyabukela abantu behlukuluzwa, siyi-opposition siyahlukuluzwa, you know, ngibone ngani singakhangela compared to ngesikhathi umgabe ekhona. We have gone to new laws, kuthiwa sesihambe phansi kakhulu in terms of ama-human rights violations. UJob Sikhala usejele for over 600 days, khuluma kunje, and kungela cala okuthiwa leli ngelakhe ecatshangelwa, kanti i-right ye-bail ukuthi umuntu athole i-bail athethwe esekhaya kuyilungelo loluntu. So why are we ignoring ama-rights anjalo siyilizwe, sigijimele ukuthi sihlukuluze umuntu, abotshwe, ahlala amalanga ejele, you know, bese kusithi ngelinye ilanga uzokuthiwa hayi, uJob Sikhala ubevele ngalacala kwasekuqaleni. Kubuhlungu-ke lokho.